Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile mhlanga endabeni sethu lamhlanje.
Abantu bakobulawayo kabasebenzi. Okufuze bekwazi ukuthi nxa bevala amanzi kumbe besenzani bebekwazi ukuthi badele izakhamizi ezinjani. Ebekwazi njalo ukuthi kulentandane eziningi obulawayo nxa besiza amapolisi zazo benza amapolisi bekwazi ukuthi kulabantu abanjalo ukwenza ukuthi abantu benjalo bengancindezeki bengatholakalisi bevalelwa amanzi kumbe sebethengisela izindlu zabo.
Ikhansile yakobulawayo ikhuthazwe ukuqakathekisa ukwakhiwa kwezindlu, inhlelo zamanzi kanye lokubuthwa kwezibi lapho ihlela ibhajethi yayo ka-2014.
Izama soze ikhulume into ibisisithi hayi sesibuyele emuva. Sebekunanzelele kutsho ukuthi sebekubonile ukuthi ukhereke 1 ubeyabadla kumbe nxa engasoze badle ebeza kuma elinye ibandla abangalifuniyo kumbe.
EMTCT ethi ibandla leZANU-PF lesaba ukuthi kwenziwe ukhetho esigabeni seBikita West ngoba isisithi sikhuluma lomnumzana Munyaratsi Kereke ngaphandle kwemthethwandaba. Udubo lwe-drug and human trafficking lubikwa seluqonga emazweni awezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe kusetshenziswa abesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikhanseli yakobulawayo isikhuthazwe ukuthi iqakathekise ukwakhiwa kwezindlu, inhlelo zamanzi kanye lokubuthwa kwezibi kuluhlu lwayo lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yayo ka-2014 kugwalo olukhangelelwe kwethulelwa izakhamizi ngolwesihlanu. UNothanda Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ibhajethi leyenziwe ngesikhathi ikhansili ibhekane lodubo lokuswela imali kulandela ukwesula kwezikweleti zamanzi kanye lokungabhadali kuhle kukaZulu osokwenze lezisebenzi zekhansili zaswela iholo. Okwakathesi ikhansili ithi ithola imali phose izigidi ezine, i-3.8 million ngenyanga, ikanti kuqala ibithola izigidi eziphezu kweziyisithupha, i-6.1 million. Ikhansili yakobulawayo seyayekela ukubutha izibi endaweni ezihlala abalutshwane ema-Eastern Suburbs lakwezinye indawo ezihlala abaningi ema-Western Suburbs ngenxa yokusilela kwemali. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi Bulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Roderick Fayayo, uthi kuqakathekile ukuthi ikhansili ixoxisane kabanzi lezakhamizi ekuphumeni le-budget le ngoba kumele okhansili bazi ukuthi abantu bakuleli idolobho ngabantu ababhekane le ndubo ezinjani ukuze kusasa kungabi lolunye uhlupho abantu bengasabhadali.
Nxa besiza ngapolisi ziku-ground ngale e-city council bebekwazi ukuthi abantu ku-ground bafisana. Kathi sikobulawayo akula ma-industry, abantu bakobulawayo kabasebenzi. Okufuze bekwazi ukuthi nxa bevala amanzi kumbe besenzani bebekwazi ukuthi badele izakhamizi ezinjani. Ebekwazi njalo ukuthi kulentandane eziningi obulawayo nxa besiza ngapolisi zazo benza ngapolisi bekwazi ukuthi kulabantu abanjalo ukwenza ukuthi abantu benjalo bengancindezeki bengatholakalisi bevalelwa amanzi kumbe sebethengisela izindlu.
Isakhamuzi njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana Siphatho Ncube uthi kuningi izakhamizi ezikukhangelele kukhansili le ukuze indingeko zikaZulu zigcwaliseke. Uthi udubo lwamanzi kumele lube yilo luqakathekiswa ukwedlula zonke kanye lokubuthwa kwezibi ngoba lokhu kungenziwanga kulakho ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Uqhubeke esithi udubo lwezindlu luyaluqhubeka njalo ngoba inkulungwane zabantu zikuluhlu lwabamelele izindlu i-waiting list okukhangelelwe ukuthi bathole izindlu okuzancedisa lalabo abadinga imisebenzi nxa kusakhiwa.
I-housing fund izasiza sibili ngoba i-waiting list isinkulu njalo abantu izindlu bayazifuna. Njalo nje izanceda umkhonomi ngoba nxa kuvele kusakhiwa umkhonomi uyakhula kakhulu ngoba kuzabe kulezitina labo samende labantu labo builder bazaqhathela ama-construction companies labantu bazathi.
Ikhansili yakobulawayo phezu kwenhlelo okumele iziqhube kanye lokubhadala izisebenzi ilezikwelede phose izigidi ezingamachumi ayisichiyagalombili zamadola i-$78 million. Lezi zikwelede zigoqela inkampani yamandla kagetsi izesa, epentsheni, i-local authorities pension fund, umthelo wezisebenzi i-pay as you earn lezinye eziningi-ningi. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.